sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla 8 Ncwabakazi 2023 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are boycotting this farce. We are boycotting this sham. We are boycotting this presidential election. We come to this conclusion after serious consideration.
Umkhokheli we-MTCT umnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazokwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzayo. Abe-ZANU-PF kobulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kudolobho leli bengavotelwa nguZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli we-MTCT umnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi abekhomishini eZimbabwe Electoral Commission abaphathanga kuhle umsebenzi wokubhalisa abamele bencintise kukhetho lwalonyaka. UMonzora uphinde wakhonona ngokwalelwa ukubhaliswa kwamalunga ebandla lakhe angamajumi phose aduba munwe munye 87 ukuba ancintise kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare emahofisini aleli bandla lamhla ekuseni, ongene njalo ngabazehlola ukuqhutshwa kokhetho phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-European Union. Uthi leli nyathelo balithethe njengebandla ngemva komhlangano ledale laphezulu ele-National Council sebenanzelele ukuthi akusizi lutho ukuba kungenwe kukhetho lokudinga umongameli, kodwa kulamalunga angamachumi ayisificaminwembili lasikhombisa 87 abalelwayo ukuphatheka kukhetho.
We are boycotting this farce. We are boycotting this sham.
Siyaphuma kulawa mahlaya, siyaphuma kuleli hlazo, siyaphuma kulolu khetho lukamongameli. Thethe lesi sinqumo ngemva kokucabangisisa okukhulu.
Ulandise njalo ngendaba yemali uMonzora okwakumele isize ukutholisa izifundo labo abamela amabandla endaweni zokuvotela ama-polling agents, esithi abezanu bavimba ukungena kwale mali eyavelela kwabe-EU.
This is intended to ensure that there's opaqueness in this election.
Lokhu kuhloswe ngakho ukuqinisekisa ukuthi kungaze kwaba segcekeni kulolu khetho. Kuhloswe ukwenza isiqinisekiso sokuthi ukuqilibezela kokhetho kuyasheshiswa noma kuvunyelwe.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMonzora.
It's unfortunate that Mr. Monzora is clashing at straws to explain his political demise.
Kulusizi ukuthi uMnumzana Monzora ubambelela ezintweni ezingelamsebenzi ukuchaza ukwehluleka kwakhe kwezombusazo. I-ZANU-PF kayihlangene lalokho akuthoyo. Lokhu kungamaqhinga nje. Inkokheli yabaphikisayo kuleli kayizibeki umlando, ibambelele kunkulumo esikhathele yokugcona i-ZANU-PF kuyo yonke into. Asiyona izek thina.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uthi uMonzora kaphumele egcekeni atsho okuyikho.
Uyehlulekile uMonzora, ube nabo councillor, ube nabo MP, ube le Harvest House, njalo nguye kade ephiwa imali ezema-political party sikangelele ku opposition. Angiboni ukuthi ulesizathu sibili esokuthi ahluleke mhlawumbe athi ukuthi ulesizathu esibambekayo ukuthi engami particularly u-presidential race lapho ekhwanise khona ukubhadala i-$20,000.
Uyamkhuthaza uMonzora umuphambi ukuthi ahloniphe abantu hatshi lokho akwenzayo.
Ngibona ngathi ufuna ukuchela labantu abeZimbabwe, akanikeza abantu abeZimbabwe ithuba ukuthi bavuselele le movement sinje sibanengi sinje njengabantu abeZimbabwe abanengi imizi yachiswa that sinje samisa a lot of opportunities ngendaba zayina le movement opposition movement. Ngibona ngathi uMonzora akathatha ithuba leli ahloniphe abantu abeZimbabwe achiye konke lokho ayekele abantu abafuna ukuvusa iMTC baqhubekele phambili.
Lumsakazo kawusenelisanga ukuzwa ukuvela kwabezek njengoba umsekeli kamgcini sihlalo waleyo nhlanganiso uCommissioner Rodney Simukayikiwa ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lolotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ugwalo lolu olulesihloko esithi A New Great Zimbabwe for Everyone luveza ukuba ibandla leli lizalondoloza ilungelo loluntu, lizakwenza kube le misebenzi eZimbabwe, lizalahla ibond kusetshenziswe idola leMelika, kuzabunjwa uhulumende kaZulu, kuvuselelwe inhlangothi zonke zikahulumende lokunye. Sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu okukomiti ye-CCC ebona ngokwethula kwemibiko.
Ukuthuthukisa umnotho eZimbabwe kuqakatheke kakhulu ngoba yiyo impilo phela. Xa kungela mnotho akuphilwa, kuba lobugebengu obuningi, kuba le mikhuhlane eminingi, kuba nalokhu lalokuthana kubo okuningi. Kubangelwa yikuthi kuyabe umnotho welizwe ungamanga kuhle, ngoba siyakhangela imikhuhlane eminingi-ke ehlupha izizalwane-ke zomhlaba wonke jikelele ivela kupoverty, ekuthini abantu bayahlupheka umuntu abesesenziswa-ke into ezamnika-ke umkhuhlane, kumbe umuntu abesesidla okuzamnika-ke umkhuhlane ngenxa yokuthi-ke uyabe engenelisi ukuthi athenge-ke ukudla okungeke kumnike umkhuhlane. Singakhangela for example kulotshwala lobokuthiwa yintshengu ngegola kumbuthe ngobubili kumbe obuthathu, uyabulala kodwa uyadaka. Ngendaba yepoverty ukuthi abantu bayahlupheka yibo abazabuthenga. Singakhangela umkhuhlane wengculaza esikhathini esiningi ubangelwa yikuthi abantu bayahlupheka, abesifazane sebephonguzwisela nje loba ngubani ngenxa yokuthi baye behlupheka becabanga ukuthi bazathola-ke ipeni kumbe izuka kulowo muntu. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi umnotho welizwe-ke uphakame ube phezulu ukuze abantu baphile bekhululekile, wenelise ukwenza abakufunayo, abakhetha kusebenza basebenze, bahole imali ethengayo, benze konke abakufunayo, bathenge impahla ezilohlonzi lokudla kulohlonzi. Ikanti ozisebenzayo ngokunjalo laye azisebenze, impilo yakhe ithuthuke isiya phambili. Kodwa-ke nxa umnotho wezelizwe uwile-ke ungamanga kahle njalo kukhona eZimbabwe, unengi-ke oku-afektha-ke abahlali nezizalwane zeZimbabwe.
Ye, ikakhulu nxa sikhangela imisebenzi sibili kanyangazane lakuqongqosela kakhulu ukuthi kulakho ukuthi kudaleka imisebenzi eminingi. Akusitshela ngamafutshane khona.
Imisebenzi sikhangelele ukuthi-ke ivuselelwe ibe khona, abantu basebenze. Sama-graduates amaningi aphuma kuma-college athile lakuma-universities kodwa-ke abangatholi imisebenzi. Khangelele ukuthi ama-industry lawa osokungama-church khona avulwe, abantu babuyele bayisebenze, ama-church ayakhelwe endaweni eqondileyo, ngoba kathesi-ke singathi 95% yabantwana beZimbabwe baku-informal sector, bonke ngama-vendors bayathengisa lokhu lalokhuyana, amabhanana, amatamatisi kumbe amabhele, izigqoko. Balutshwani-ke abasebenzayo, yikho-ke sifanele ukuthi kuvuselele umnotho osebenzayo abe ngosebenzayo. Ikanti okhetha kuzisebenza avule-ke eyakhe indawo lapho azazisebenza khona, lakho kube kuqondile. Umkhono omqathe kakhulu, yikho-ke ugwalo lwethu lolu sikhangelele ukuthi lukhulume kabanzi ngomikonomi ukuthi uzakhola njani nokuvuselelwa kwemisebenzi kwama-industries ngoba singakhala ama-industries avala amaningi ngenxa yokuthi ezombusazwe yizo phela ezibamba kenye ikonomi. Xa kuhlala kutshintshwa ungavula i-bank account uzisebenza mbuhola ebhenki imali yakho engamadola emelika iyavuka omunye sedikhayile sephele edizedi bond notes imali yanitshintshe imvuke sekuthiwa ilibhondi wena uyifake i-American dollar uyalimaza khonokho yikho amabhizinisi amaningi esevala la mabhizinisi avela kwamanye amazwe engasayenelithi engasafuni ukuthi abuye-ke azosebenza elapha eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ukukomiti ye-CCC ebona ngokwethulwa kwemibiko besixoxa laye ekobulawayo. Umgcini sidlalo wezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi abakhankasela ukuba ngamakansila bekubandla lakhe bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa kukhetho oluzayo kunye nalabo abafuna ukuba ngamalunga edala lepalamende. Ukhulume lamazwe emhlanganweni werali equthwe kobulawayo namhla ebikhokhelwa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kembo Mohadi ngesikhathi omunye wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ehola omunye umbuthano ofanayo emataga business center eMberengwa. Omunye umhlangano werali yaleli bandla ukhangelelwe ukuqhutshwa kusasa eRobert Mugabe Square eHarare. Ukuze sihlangasiye imihlangano yamarali aleli bandla usithandekile mhlanga weStudio 7 uqhuqhelwe unkosazana Lindiwe Maphosa olilunga ledale lepalamende elimela iMatabeleland South uthi ibandla lakhe le-MTCT waya kwele ZANU-PF ngenyanga edluleyo.
Umfutho engiwubonileyo mbona ngani uyafana nje le mfutho esengiyibone emaralini ezanu-PF lapho ke ngahamba khona. Bengisecentenary emashi central ngaya ekobulawayo ngaya emash east emtawatawa. Into enhle engiyithandileyo ukuthi ithandekile baqala betshele abantu asebekuthi achivile okubambekayo okuthi abantu bayakubona ukuthi nxa kuthiwa sesenze lokhu abantu bayabeyikhangele leyo nto. Ngibona ngathiwa yikho okuqakathekileyo okokuthembisa yebo ye but esikukhangela ukuqaliseni ukuthi lokho ke kwathenjiswa abantu kwenzakele na.
Ngezinye indlela awuzisoli ngokuya kuZANU PF njalo uthini ngalabo abathi lina elisuke kumabandla aphikisayo lingabathengisi?
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU PF. Lapho besikhona umuntu ubuvale kamehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni. Uyazi kuZANU PF ngibone ukwamukelwa ngokufudumala. Ungakhangela kuma opposition parties nxa umuntu esuka kwelinye ibandla uqale bizwe ngamabizo kuthiwe lokhu lalokhu, but kuZANU PF ngamukelwe labanye bami semukelwa njengazizalwane zeZimbabwe. Abantu bathokoza ukuthi hayi sesibaningi, hayi khona lapho uzathi usiya khona ubusutshela ukuthi ye ulanda izikhundla ye ulande lokhu. Hayi mina ngiyibona ngathiwa into engizisola ngayo kakhulu ikuphuze engakwenzayo ukuya kuZANU PF. Laba bathi singabathengisi, mina mbona ngani umuntu ohloniphayo idemokrasi njengoba bezithi bangama-democratic party. Umuntu ohlonipha idemokrasi ngumuntu ohlonipha i-freedom yomuntu, freedom of association. Khonokhu ngamanye ama-traits ayesabesayo okumele ayesabeke ebantwini abanjengabona labo. Kutho ukuthi khona sibili laba nabantu abangathi lanxa kusasa kuthiwe bawutholile umbuso behambe bequma amakhanda abantu besithi bangabathengisi.
Ungathi ibandla lezanu PF liyathuthukisa yini inhlelo zabasakhulayo labesifazana okuyikho owawusithi uyakulwela ku-MDCT njalo uzathola yini isikhundla?
Hayi, angeke ngikhulume kangako ngoba lami njengoba ngisesemutsha ngijoyine ibandla kathesi njalo angingaso sikhulumeli sezanu PF. But engingakutsho ukuthi mina ngendlela esengiyamukelwe ngayo le ndlela nxa engiyibonayo nje lapha emboda khona, hayi amalungelo ayahlonitshwa sibili ende omama bayathuthukiswa judging ngezikhundla ezayo ezilabo mama la ngendlela abaphathwa ngayo emaralini engiya khona. Angiyeke ngikhulume okuningi ngephathi yona ngwayo ngoba hayi angikabi lolwazi olugcweleyo ngayo. Endabeni yezikhundla ayisi ayikho kakhulu engiwuhambeleyo mina into engiyihambeleyo ukuthi ngijoin ibandla engibona ngani selilethe intuthuko kwezinye indawo zelizwe njalo ibandla elikhanya ngani yilo selinanza kakhulu abe abatsha ungakhangela kathi sivini ama candidates amiswe phambili ePhelandaba Stadium you can agree with me ukuthi about 70% of those candidates are the youth ngizwa kusenza inhliziyo yami ithabe ngoba ngezinye zezinto engangikhonona ngazo especially ngu opposition ukuthi abantu abatsha bazaphiwa nini isikhathi but ngendlela esengibone izana PF reforme ngayo in terms of ukuembrace abantu abatsha hayi mbona ngani ngithabe kakhulu ngakho awezikhundla thandekile kusuka ebantwini mina ngilandu kuzosebenza but abantu bona babangamukeleyo abezana PF bengathi hayi lindi sicela usimele lapha lindi sicela uyenze lapha ikwenza kwenzani soze ngigijimela ukuyehluthini izikhundla kungayoba isikhwe ngokuhambeleyo but nxa abantu bezana PF abayibe sembuyi kuzosebenza lawo bengangicela ukuthi ngibamele hayi ngikhona njalo ngikhululekile
lo unkosazana Lindi weMaphosa waye kubandla leMTCT usanda kungena kubandla lezana PF obexoxa ecengweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda Umnumzana Donald Trump waye kumongameli wakwaleMelika uthi kumele kususwe uJudge Tanya Chutkan otonisa udaba lwakhe eWashington DC olumayelana lokuthi wazama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020 esebenzisa abantu abangena ngenkani e-United States Congress ngozibandlela 6-2021 befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi uTrump uthi kusobala ukuthi icala aletheswayo kasoze lithoniswe ngemfanelo ngoba uChutkan uyamzonda. UTrump uphinde wathethisa umnumzana Jack Smith omele uhlangothi olubona ngezemithetho otshutshisa udaba lolu. Uthi uSmith udlelana lohulumende kamongameli Joseph Biden ongafuni ukuthi ancitise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024. Uhulumende kaBiden uthi kazilutho ngokukhulunywa nguTrump olamacala amaningi emithethwandaba etshiyeneyo kwelamelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseDallas, Texas.
Lokho ngibona ngathi dube kokuba nje lizaba lokuthi abe umuntu lwana ofuna ukuchacacha. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi akula mantshi ongaba ngcono ngoba kusuke kwantshintsha kwaya kwenye indawo. Icala lakhe licala limi lokhe linjalo. Angiboni ukuthi kutshintshwe eWashington kusiya kwenye indawo kuza kwenza umahluko.
Yena indaba esithi kumele kwenziwe khonokho wena ngombono wakho?
Uyakwazi ukuthi laphana eWashington angithi kwenzakala khonaphana ukuthi achaye indlu leyana i-interaction uhlasela isigodlo. So nxa kukhona phana uzwa kumbe ubona ngathi abantu bonke laphana kabamthandi kabasoze benze ukuthi kube lempumela yecala lakhe kumbe abe ngumuntu obonakala engcono kulokhu akwenzayo.
Pho-ke ubona zani kuyahamba njani kona?
Ngibona ngathi lizakuma likhona phana eWashington icala leliyana ukuze lithoniswe likhona phana ngoba laphana eWashington yikho lapho kuyi-crime scene khona lapho kwenzakala khona isenzakalo zona lesi eseyi-interaction.
UTrump uvele ubhekane la macala amanye phandle kweWashington. Kambe kuyini okwenza ukuthi abonakale ngani umuntu lamacala wonke la?
Amacala la wawenza. Asikho ukuthi uyabonakala ngathi kala kulamagama owawenza ngoba okokuqala nxa ukhangela leli elezincwadi leliyana ele-documents le-secret documents wayezitshele ekhanda lakho ukuthi yena kaphumi wathatha amaphepha lawo khona lokho okwe-Washington esikhuluma ngakho wayezitshele ukuthi kasoze aphume uzaguqula umbuso kumbe lokho kuthiwa yikuchaya ikhu ukuze aqhubeke lobe engupresident. Ungakhangela lelele Georgia kwaba ngokufananayo ukuthi wafozela abantu ukuthi ake ningidingela amavoti lapho, ake ningidingela amavoti lapho. Wawenza amacala la, namacala khona awenzayo.
Womnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe besixoxa laye eseDallas, Texas khonapha kwelemelika. Thank you. Ezinye izisebenzi eZimbabwe seziphila ngokweba emisebenzini ukwenzela ukuziphilisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuthi eZimbabwe isimo sibi sezomnotho. Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, umqondisi wenkampani ebona ngenswelo zezisebenzi ye-Stratways Management Consulting, uthi ziningi kakhulu izisebenzi eseziphila ngokutshontsha emsebenzini.
Nxa umnotho ufika uncipha, uzathola ukuthi izisebenzi ikhono lazo laba lisehla kube lingakhweli okuhambelana nentengo yezinto. Nxa sekwenzakale khonokho, kutho ukuthi ezinye izisebenzi zazibona sezitshiya umsebenzi sesiyangena kulokhana okuthiwa yi-informal. Laba abasala emsebenzini benza izinto ezimbili. Kungenzakala ukuthi abe nokunye akwenzayo uma ethayisa, kumbe lokunye akwenzayo ngesikhathi somsebenzi okungokwakhe okungenani lomkhathi kodwa okumnika imali, ikakhulu lokho abakusebenzisa abasebenzisa amakhompyutha. Kumbe uthole abanye sebephila ngokutshontsha emsebenzini sokudalofanakuthiwa ngama-syndicate okutshontshela umkhathi.
Singathi khonokho-ke Sibanda kuvame kanganani njalo akuwisi amankampani yini khonokho?
Ukutshontsha kuvamile. So kufika ngokuthi ikampani yona ama-systems ayo aqine okungakanani, njalo labantu abalandileyo laba bakhonayiva okusukela phansi kusiyaphutha phezulu kumbe kwenzakala phansi kuphela. Nxa kuphutha phezulu uzathola ukuthi iyalimala kakhulu inkampani. Njalo nalaba ababuye emsebenzini bezezenzela okwabo okubaphilisayo ngesikhathi sikamkhathi iyayilimaza kakhulu inkampani ngoba sebehola engeke besebenzi imsebenzi kamkhathi for 1 hour or 2
ye lina khonapho-ke liyake liwabambe yini amacala ezisebenzi ezeba emsebenzini?
Ye, amacala atholakala fikile abantu abatshontshayo kumbe abebayo emsebenzini. Izikhathi eziningi unxa umuntu esebanjiwe kukalutshwane ukuthi ancedakale ngoba akukho emthethweni ukutshontsha. Uzathola ukuthi otshontshiweyo kwatholakala ubufakazi umsebenzi uyaphela.
Singathi lokhu kubisela kanganani emuva nxa sikhangela amankampani amaningi? Amanye phela makhulu amankampani lawo, kuyawabhidliza kumbe kuyawa lulaza nje ukuthi asale
njengoba ngithile ukuthi kulokutshontsha lokhona okuthiwa yi-30 30 okuncane nje. Vele inkampani ezikubhajethelayo ukuthi kuzakwenzakala njengekuthiwa yi-stock shrinking. Kunalokhuyana ukutshontsha ukuthi sokuthatha izinto ezinkulu le mali eningi, sokulabantu abaningi abadlayo nxa kungatshontshwa. Hhayi, lapho iyacinisilekile inkampani engangicini ivalwa lokuvalwa.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, umqondisi wenkampani ye-Stratways Management Consulting, obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Baqhubekela phambili abatsha, ikakhulu emadolobheni, abangena emdlalweni yensida ezindlini lapho abanatha khona utshwala, abathatha izidakamizwa njalo abaya emacansini mahlayana. Imidlalo lo esolwa kakhulu ngabantu eZimbabwe ibizwa ngokuthi ngamavuzu parties. UTobias Mdzingwa usedulela lolo daba.
Abantwana laba ikakhulu abalabazali abahlala kwamanye amazwe ababathumezela imali yokubondla baxhumana labanye enkundleni yokuxhumana eWhatsApp lezinye. Abavuma ukuya emidlalweni le bahawula imali engedlula ikhulu $100 umuntu munye ngamunye kuthengwe utshwala lezidakamizwa. Osakhulayo ohlala koBulawayo ukukhanya moyo uchasisa okwenzakala kumavuzu parties.
Njengamanje nxa abantwana bevala bavami ukwenza la maphathi abo. Abantwana bazithola besezindlini ezingela badala isikhathi esiningi kumbe ezinye eziyabe ezilabadala ababavumela ukuthi beze lezo zinto. Lapho-ke yike abathatha khona izidakamizwa bephuze utshwala nasemacansini isikhathi esiningi bengavikelekanga. Bona babethi bayazikhulisisa empilweni kanti bengananzeleli bamosha ikusasa labo.
Omunye njalo osakhulayo umqoqi Ncube uthi kwenziwa sanyamazana emidlalweni le.
Ye, ngempela amavuzu parties akhona ikakhulu kule igeneration ngingathi usapho esilithi thina ngama-2K ama-2000. Okwenzakalayo kumavuzu parties akumnandanga, kudakwa ngokunye ukudakwa ongajwayelekanga okubulala impilo yomuntu. Abantu bayenza ukwenza okuthiyeneyo akuthandeki nje emphakathini.
Uthi izehlakalo zemidlalo enje ziveza ukuba imithetho eselizweni iyaxeka.
Singakhangela lokuthi umphakathi singathi sina yi-community ingapi ngaleso sikhathi. Bakhona kodwa nje singathi ngesilungu ba limited bayagavunwa esingathi thina umntwana ungamtshaya kumbe ungamkhuza uyakutshela ngamalungelo akhe. Uyakucebela emzalini umzali laye uyakutshela ngamalungelo omntwana akuzondele. Kukanti ke kudala thina sisakhula mina ngeli 90 sasikarajwa sasitshaywa. So i-community khona kayikho abazali bakhona kabakho kodwa ni empeleni ekucineni nje kumele kulungiswe.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi kunengi okungaphazamiseka emizimbeni lasempilweni yabasakhulayo abangena amavuzu parties.
La amaphathi amahle ngoba abanye baphana utshwala, utshwala obubi njengabonjengu lobunye obule concentration enkulu kakhulu. Kuthola abantu besifa bebulawa ukuthi kade benatha emavuzu party. Bahlangana emacansini khonapho emaphathini lawo kungela yona iprotection. Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, labo syphilis, gonorrhea, amawards, hepatitis B, lokunye kuningi lokuthi bamithisane. Kubi kakhulu njengoba bengabantwana ukukhangelela ukuthi bayafunde.
U-Isabella Michael, umkhokheli wenhlelo njalo obona ngokwethulwa kwemibiko, unhlanganiso esebenza labasakhulayo, Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, uthi kumele uZulu avimbe imidlalo le.
Kumele abantu bayenze like ama groups ukuthi bagroma abantu ma youth abakhulise ngendlela yokuthi bakwazi ukwenza ama decisions aqondileyo njengama peer education clubs, and then ama organizations amaningi asesipha ama youth ama contraceptives, ayapha ama youth i prep le pep ukuthi bayanelise ukuvikela izisu lama STIs. So kuba ngcono okunjani ukuvikela ama effects ayenza ngamavuzu parties lawa.
U-Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapolisa, uthi bazaqhubekela phambili bebopha abatholakala emidlalweni yamavuzu parties.
NjengeZimbabwe Republic Police kasoze sibuyele emuva ngendaba leyi esiyibona ukuthi siyayithola elizweni lonke, eHarare, eBulawayo, eGweru, eMashingo Mthare. Njalo siyasebenza ndawonye lama yabazali abafundisa isikolo labanye. Sicela uZulu ukuthi abambane lathi sonke sivimbe umkhuhlane lo.
Kusanda kubotshwa abantwana eDivarasekwa eHarare abatholakala belungiselela ukwenza ivuzu party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
ULive Talk namhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connections xoxa labatsha ngokuphuma komkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye iindaba abezikhokhela namhlanje. Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho. AbeZANU-PF kobulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakhansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa. Lingakhohlwa-ke ukusidumezela imilayezo letshiyeneyo kukheli yethu ethi Studio 7 at voanews.com. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje khona manje oluvalisa ngenjabulo ngumthombo ozithembayo uGibbs Dube Lilale. Kodwa ke lingakhohlwa sibili lokusilanda kuba-Facebook, kuTwitter, kuWhatsapp lezindawo ezinye ezijeneyo ukuze sixhumane phela sixoxeni nsuku zonke. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.